Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence owayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zikaTrump ezikaJanuwari 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuwari 6.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
So lokho sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile uTrump. Ngombono wami mbonakani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo Biden kumbe le candidate yama-Democrat. Umuntu onjengoPence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance nxa yokuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka u-Trump ku-review mirror, sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ngu-Biden wayebephenduka kumbe kuzaba lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.